Izakhamizi esixoxelazo zithi lonyaka ongalimanga lolimileyo uyafana nje ngoba engekho ozavuna emasimini kulandela ukoma okube khona. Omunye walabo abalime wangatholi lutho ngumnumzana Gabriel Moyo oyemawane kwanda South odibe ludinga uncedo lokudla.
Akula umuntu ophumelo lutho emasimini kufile kuchile. Indlala engelajodo, engelakhabe, engalani, awuncedo liyadingakala kakhulu. Ukuthi aluwa uhulumende uyananzelela abantu sibili, wonke umuntu wathola ukudla. Ngoba lapho kwa 13 akula umuntu ozuzileyo. Abantu bonke bayakhala isimo sibi kakhulu. Kwahle kwacha kwaphela wonke, abakithi asakwazi ukuthi kati abantu babambe nga.
Insiza lakho bakhala ngendlala. Nangunkosikazi Matilda Dube ovokola othi kuyadingeka ukuthi le nhlanganiso zakwamanye amazwe zisize ngokudla.
Lo nyaka bekukubi emasimini, abanye khona le hlobo vele abazange balidle. Kusadingakala ukuthi uhulumende abambe ngamandla sibili. I-Mati South le vele ayilalutho emasimini, akulalutho, siyaludinga uncedo lokuthi ngabe kuyavunyelwa la ma-donors asisize. Ama-donors angasisiza la uhulumende athi social welfare, la ma-donors la esiza idobha 1-1 langapha kuba ngcono, ngoba omunye la angathola, omunye la ayacuphela omunye ngomgano. Kunzima lokhu esibhekane lakho.
Umnumzana Trimon Pofu wePlumtree uthi umkhuba wokwabelana ukudla ngezombangazwe kumele uphele ngoba iningi lizabulawa indlala lonyaka nxa ungaqhubeka.
Uhulumende ame udaba lwakhe lula lwenzayo kwatheso lokubana umuntu omele athole ukudla ngaphansi kwalezi nhlelo omele ebe ngumuntu webandla elithize, engathi mhlawumbe ibandla lezanupief, ngoba yilo elidume kwezinto ezifanani lazenizo njalo yilo eliqhubeka lizinza ezigabeni ezishitshiyeneyo. Uyathola ukuthi akufunakala ukuthi ube lekhadi lezanupief ukuze ukwanise ukuthola ukudla lokho. So ngokubona kwami kufuze ukuthi ngawo ukudla lokhu kuyafinyelela kuwe wonke umuntu, abantu bazabhekana le ndlala enkulu kakhulu.
Ukhansela kwa-2 eKwanda North unkosikazi Zolibanzi Mpofu laye uthi akubanga lesivuno ematshetsheni, kungakho kuyadingeka ukuthi uhulumende engeze inani labantu abaholiswa ukudla
emasimini. Kuchile asikhangelelanga sivuno vele, ngathi ngikhangela nje amawadzi wona la khonapha agoqela ward 1, ward 2, ward 3, ward 4, ngingathi nje itshetshe lonke konakele kakhulu. Yebo kambe i-social welfare iyaholisa kodwa icuphe inani elilutshwane kakhulu. Uyasebenza kawusebenzi, isimo esikiso sibi kakhulu. Silesifiso sokuthi ngawo uhulumende uyangenela kakhulu, akhangele labo abangaholiyo, abangatholi lutho, abancedise ngokudla.
Amazwi kwamampofu agcizelelwe ngukhansila kwa-13 eKwanda South umnumzana Miklas Ndlovu othi abanye sebephila ngokucela ukudla kulabo abahola ukuvela kuhulumende.
Akuvele abaningi abe bebhaliwe basele bephandle ngoba bathe befika bathi bona bazathatha begcwalisela nge-16 nge-village kuphela. Manje inamba eningi isele sibili, bayakhala abantu. Okwalo nyaka mbona kungekele ukukhangelisiswa kakahle, singaba khona izidumbu. Akula nto enhle, sikhuluma senze nje. Abanye sebedependa kubona laba abaholayo, kuhlathi nxa ehola ahlathe buya behle bekuya ngemgano abantu bezocela. Hayi, kubi kakhulu.
Lanxa iningi lezakhamizi belilimile lapho izulu liqala lithe selikhangelele isivuno esihle, umumo womkhathi waguquka kwathisa okudale ukuthabalala kwezilimo, kwathiya uzulu ebhekane lendlala enkulu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.